kambe wona amalunga edale leparlament aye ngayehlule ukuthi asukumele umongameli welizwe engena edale leparlament kambe shuwa ikuyikuchoni kono kufundisa ibukhokheli bani vele bono akuthi nakati okungadluliyo ukukhethe ukudlulile bakithi sesedale leparlament balesidiva njengabantwana shuwa kono kwa kuyadanisa kwese kuthiwa umthetho kawenzwe eparlament ukuthi abakhutshele phandle ngase besenza njalo sokukhanya sebehlukuluziwe sebenzenjani sokuphinda sokuphenda futhi omunye umumo sokungantiwa singabantu okungala democracy okungalani okungalani but hey kudlulisele emuva kakhulu lokho uba ngathiwe engeja kube isiqali se-engejane thina singakayingeje omunye umuntu ongaphandle even singakayingeje i-international community uma isizoengeje thina ezimbabweni nanjengamini itanile kakhulu ukuthi nandelele ukuthi wona amalunga edali lephalamende asure aziphathe ngendlela enjengayona leyo eyenzakeleyo kuze kusiba ne-result enjengayona leyo eyenzakeleyo kuyadaniswa okumangalisayo
kodwa nxa sikhangela phela abantu balelungelo edali lephalamende ukuthi bakwenze kona kwaba bakwenzileyo akunjalo babakhawule
kodwa ngani indlela yona leyo bayenze ngayo iyinhlamba kithi ngizakutshela iqiniso lonke ukuthi umongameli nxa evele ngumongameli welizwe esize edale lephalamende ayesukumelwa ngabanye abantu bemi-undermine abanye bengamsukumeli kwenze njalo kuthiwe abantu laba bephathenje akulunganga kuyinto okunjalo kubi kakhulu noma ngaze kwenze kube kusenziwa ngubani yinto embi kakhulu liya eyokuthi imbi okokuthi sibilisibili noma umbani ngitsho wona la ama-members of parliament nxa bahamba khona bafuna ukuhlonitshwa ngabantu njengezinkokheli yibo abantu abokuqala wafuna ukuhlonitshwa ngabantu lapho abafika khona befika kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona ngowayiphi iphathi kodwa bayafuna ukuthi bazitsho ukuthi wena yena ungu-honorable member of parliament but ngezinye indlela ehlile kuhlonipha umongameli welizwe kuyadanisa kakhulu gips lokho
ubona zani kuyagcina ngani khonokho njengoba abanye sebelimele sokunjalo
sokuzathi faka nje umfanekiso omubi kwabanye ngaphandle into engiyinanzelelayo kithi ukuthi nxa sithithi siyakhulumisana kumbe siyayingejana kumele siqale ngathi thina njalo nxa sithi silungisa izinto zethu kumele siqale ngathi thina kumele wona ama-members of parliament kathesi abe yiwo alwisela ukuthi izinto zilungiswe edanelepa ayibonke uyadlala eparlament.